emangweni wethu lapha silezikolo lapha ezinabantwana abafundayo abasebenzisa amakhompyutha. Ngasikhangela kuthiwa 8 hours, asikwazi ukuthi 8 hours lezi zizaaffecta i-night kumbe zizaaffecta i-day. Nxa ziaffecta i-day kutho ukuthi ama-lesson la amakhompyutha abantwana abasoze bebesa-awa-attenda ngoba amagetsi azabe engekho. So bazabe sebephila nge-theory kuphela, i-practical kutho ukuthi akusoze kuye kusakwaniseka. Yeyinye i-effect esiyibonayo ezasihlasela.
Emisebenzini yezandla lapha kuliphazamisa ngayiphi indlela?
Emisebenzini yethu yenyama lapho esisebenza khona siyithola inzuzo yokuphilisa izimuli. Thina sisebenza emigodini okwenziwa khona igolide. Lapho kufuneka amagetsi sikulo kuzwayo ngoba emigodini esigebhakiyo kulamanzi. Amanzi apontshwa ngogetsi. Njalo sesipompile khonapho siyasebenza ezinye izinto vele sisebenzisa ugetsi kakhulu. Nokuproseswa kwegolide lona lelo ngaphandle komgodi kufuneka amagetsi ukuthi kuproseswe. Okuyikuthi kuzahlala i-8 hours kungela production ezindaweni esisebenzela kizo. Ngemva kwe-8 hours lezo ungakhangelisisa amanzi lana esikhuluma ngawo azabe lokhu egobhoza esiba maningi okuzayenza ukuthi kuzayengezelela amanye ama-hours kungaphithwanga lito phansi okunjengezipofu ezimumethe igolide lelo ngoba otherwise i-4 to 5 hours uzabe usupompa amanzi akade lokhu egobhoza for 8 hours. I-production yangikhona izawuba nzima.